Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zilichiyome lanhlanu ngombimbitho 2017 nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
etsholotsho sibuye singabantwana betsholotsho siyibhunyatsho transport association sizoncedisa abantu bakithi abathethwe abalempahla zabo lenzido zabo ezathathwa ngamanzi sibancedise ngempahla esizithole kwabanye abafowethu kobulawayo sahlanganisa labanye abafowethu saletha etsholotsho.
Inhlanganiso yeBulawayo Nyamendlovu Tsholotsho Transporters Association ipha izakhamizi ezadilizelwa imizi lizulu lesikhukhula eTsholotsho usizo lwempahla.
Balokuqoqa ibandla labo kusukela kuSell kusiya phezulu. Besenza lokhu bakwenza besephula ilungelo labanye abantu. Besithi bona abantu banikele ukwenza abakufunayo bona. Bazabona okuzakwenzakala kibo.
Inhlanganiso ekhankasela ukuthula iZimbabwe Peace Project ithi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuqonge kakhulu ngenyanga edluleyo kubangelwa iZANU PF. Lokho kuludaba egudwini udaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zilakho ukuvota na kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeBulawayo Nyamendlovu Tsholotsho Transporters Association isiphe izakhamizi ezadilizelwa imizi lizulu lesikhukhula eTsholotsho esezihlala enkambeni iYesipepa Flood Victim Center usizo lwempahla. Ngakwelinye icele abantu asebebadala kanye labaphila lobugoga sebesole kakhulu indlela ohlangothi oluncedisa ngezikhathi zengozi olwesivo protection unit olusebenza ngayo besithi bayabandlululwa. Kubika unompumelelo Moyo.
Inani labantu abehlelwe ingozi edalwe zimpophoma zamanzi eTsholotsho esezitholiswe usizo enkambeni yesiphepha Flood Victim Camp lokhe lisanda. Kuthi inhlanganiso yeBulawayo Nyamandlovu Tsholotsho Transporters Association yaba ngeyinye ecabange ukunceda kubahlali balinkamba ngempahla. Umnumzana Mzingeli Dube olilunga leBulawayo Nyamandlovu Tsholotsho Transporters Association uthi lolu ncedo lubuthaniswe ngamalunga enhlanganiso yakhe ngenjongo yokusiza imuli ezibhekane lengozi yempophoma zamanzi.
ETsholotsho sibuye singabantwana betsholotsho siyibhunyatsho transport association sizoncedisa abantu bakithi abathethwe abalempahla zabo lenzido zabo ezathathwa ngamanzi sibancedise ngempahla esizithole kwabanye abafowethu kobulawayo sahlanganisa labanye abafowethu saletha eTsholotsho.
Umfundisi John Moyo wenkonzo yeBaptist eTsholotsho uvumile ukuba sebethole imibiko yempahla ezinyamalalayo wathi baza kuyakhulumisana lenduna impahla zabelwe abantu ngendlela.
Sikhaya ukuthi abantu kathi baluhlupho lumaza into zabo eziningi zanyamalala, izigqoko zabantwana zagqitshelwa ngeludaka lenhlabathi, izifuyo zabo zafa, abalalutho abalalo. Yonkisikho ngokuzwisa ubuhlungu kakhulu esikhanya ukuthi sike sikhulume lo chief sibone ukuthi sithatha action bani ukuthi abantu laba bencethwe impahla zichithwe zaziphele.
Osakhulayo uWillard Nyathi uthe abe-CPU babonakala bephuma le mpahla ebusuku ngakho yinto ekhona ephilayo.
Hayi manje impahla lapha ziyahamba la. Basithathele impahla thina sikwazi vele senzeni. Bona laba futhi abakhona babonakala bethwele impahla ebusuku la.
Unkosikazi Constance Ngwenya osuka kwamahlaba ophila lobugoga uthe baphila nzima lapho sekufike isikhathi sokwabelwa impahla bayafuqwa abananzwa bagcina bengatholanga impahla.
Makuholwa soke abasikhangeli bayayenza amakoroni ukuthi vele uhlwesabo uyasihlala laphansi like njengami ngathi for example of course ngihlala no mama nje kodwa ndawo umntwana abayiqhini lokho engafikayo angilanguko angazithola impahla so nje mambona kunje nje wabona manje bazivela mbizela ngiyasihlalela vele ngoba ngiyabona uthi ngiqualify
umnumzana Musa Ndlovu ongumgcini sihlalo wekomiti yesiphepha flood victim camp uthe balenhlupho ezifana lokusilela kwengubo kunye lezicathulo
hayi abafana abantu babuya lapha bekhangela ngoba le mpahla ezabuyayo lapha zivelayo ezabuya lamajaha adonethayo eSouth Africa ayintambami impahla zakhona bazilungisa ntambami ebusuku nxa sebephuma abafana bababona bephuma bephethe impahla nababalungisa
uqhubeke ethi kuzaba nzima ukuba abantu basuke emizini yabo besiya lapho abaza kuyahlaliswa khona ngoba basebegebhe le migodi yamanzi ngoba uhulumende engakaze abagebhele
indawo okuthiwa siyahlaliswa kiyo lo mango siyalima khona akuhambelani vele akuza kuba nzima last year ngigebhise umgodi vele ni-government zehlule ukugebha umgodi so mphinde ngutshiyo nalo mgodi kuyakuba nzima sibili ti
abantu abasenkambeni bahleli kodwa abakhululekanga iningi lithi lapho uhulumende afuna bayehlala khona kukhatshana la masimu abo amantombazana asethombile lawo akhala ngokusilela kwemvunulo yabomama abasesikhathini becela ukuba inhlanganiso zabomama zibancede ngimele istudio 7 ngisecholocho ngingunompumelelo moyo
Inhlanganiso ekhankasela ukuthula elizweni iZimbabwe Peace Project ithi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuqonge kakhulu ngenyanga edluleyo kubangelwa libandla leZANU PF eliqhubeka lisethusela abantu njalo lincitsha abamabandla aphikisayo ukudla. Embikweni wethu lenamuhla inhlanganiso le ithe inani labantu abahlukuluzwayo ngendlela ezithiyeneyo likwele lisuka kukhulu elilodwa lanye ngozibandlela laya kukhulu lamachumi amahlanu ngenyanga edluleyo. Sixoxele siphatha amandla seZPP uNkosazana Justina Mukoko.
Sikhathazeke ngoba indubo esasizibona ngezikhathi zokhetho ingani sokuqala ukuthi busabalale kukhanya abezana uPF balokuqoqa ibandla labo kusukela kuSell kusiya phezulu besenza lokhu bakwenza besephula ilungelo labanye abantu besithi bona abantu banyekela ukwenza abakufunayo bona ukuthi basekele ibandla lezana uPF bazabona okuzakwenzakala kibo kwesinye isikhathi abatshelwa ukuthi kuyini okuzakwenzakala kibo kodwa kwesinye isikhathi kuyafaniswa lokhetho luka-2008 sonke siyakwazi ukuthi ngo-2008 kwenzakalele njalo olunye udaba olusihluphe kakhulu ludaba lokuthi abantu bebebanjwa ngamandla ukuthi banike imali sonke siyakwazi ukuhlupha ukwenza imali eZimbabwe asonto engaziwa umuntu ukuthi abantu babanjwe ngamandla ukuthi kufanele bakhiphe imali ukwenzela ukuyathakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli.
Likhuluma njalo ngokudla okuncitshwa abanye abantu. Ukuvela ngapho ukudla lokhu ngokukahulumende kumbe ngokwenhlanganiso ezizimele?
Ukudla esikhuluma ngokwakho kuchiyene. Lapho ngikhuluma ngokuthi abantu bebetshela ukuthi bangekele ukukhipha imali yokuyathakazelela ilanga lokuzalwa kwabangameli bekuthiwa bakhitshwa kuma-list awe-social welfare ukuthi abasoze bathole ukudla ukusuka ku-social welfare. Kodwa kulokunye ukudla, kule rayisi esisabalale ilizwe lonke, asikaqondisisi ukuthi irayisi le isuka ngani. Njali ibiqonde obani kodwa kukhanya kunabanye abayithiwayo kunabanye abayincitshwayo zonke izinto lezo yizinto ezikhathazayo ngoba akuhambelani lemithetho ephathelane nokunikwa kokudla ukuncedisa labo ababe belamba iindaba zombuso welizwe azifanelanga ukuthi zingene kundaba zokwabiwa kokudla.
unkosazana Justina Mukoko ongomkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project. Abanye abasakhulayo kobulawayo bathi sebelesifiso sokudinga ulwazi olujulileyo kanye lokuqhuba umsebenzi wokulima ngoba imisebenzi isilela elizweni. Leli dlabuzane livele ngemva komhlangano wemfundiso osanda qhutshwa ingcwethi kwezokulima ekhokhela inhlanganiso ye-AgriMix umnumzana Lovemore Inyakazela kunsukwana ezedluleyo. Ngokuqonga kwenani labasakhulayo abagqiba izifundo emakolishini, inengi selidinga indlela zokuziphilisa. Ngakho abanye abasakhulayo sebelibone kulithuba elihle lokufundela lomsebenzi ukuze baziphilise. Ukuze sizwe okunengi mayelana lohlelo lukanyakazela, uMike Wobe weStudio 7 uxoxelo mnumzana Mandle Tungwenya ongomunye wabatsha obekhona emhlanganweni lo.
Uhlelo leli belubhekisa ukuthi lukwanise ukufundisa ama-graduate laba ama-students asanda ukugraduate ku-field ye-agriculture ukuthi kulokuthi bebelokhu behlezi bemelele uhulumende ukuthi banike imisebenzi bengakwanisa ukusebenzisa ulwazi lwabo ukuqasa ukuba ama-consultants be-offer ama-services to ama-farmers eZimbabwe at large.
Ukuba ngumuntu ophila lokulima kobulawayo kuyasuthiseka na?
Kuyasuthiseka khona nxa umuntu ekwenza elolwazi olujulileyo. Kungenxa yokuthi ukulima masikhayele i-economy yeZimbabwe kuyiyo i-mainstay kakhulu. Kuyaprovida ukudla kuyimuhla. And then isurplus nxa iye yatholakala iyakwanisa ukuthengisa ibulawayo nxa uyikhangele siyifithi esikhulile ayisafananda kudala sokulabantu abaningi. So unxa ulima kuhle uthengisela ebulawayo uba le nhlansi yokuthi uku-crossroads yama-market yiyo isithi ekhona enyethu ama-main kwathi esingakubiza sithi ngama-mining zones eZimbabwe. Imali ayisikho ukuthi ivele yona imali ayitholakali evelwe empilweni singakhayeleli ukuthi kuseZimbabwe kuphela ivele yona imali iyahluka. But into elekha kakhulu even kube wesikwedlula imali ayisikho ilekho imali njengoba sesitsho ngohlelelo lesilenza. Into esinanzelelayo ukuthi on top of ilekho imali mebhokule impact kakhulu ilekho knowledge ngoba khathesi nxa sikhangele kulama programs kade encedisa ama-youth abaku-farming ngokubanika amaloni but ama-youth amaningi abakwazi konke khonokho.
Bakhona abatsha abaningi na abafisa ukungena kulo msebenzi wokulima?
Khathesi nxa sikhangele ezintweni zokulima ikakhulu iningi isiningi sebebaningi abantu abatsha sebebaningi okokuthi iZimbabwe Farmers Union organization yama-farmers isizile sector yama-youth aba-organiza ama-youth kuphela abalimayo.
Laba bazofisa ukukuthinta bazokuthinta kanjani?
Mina bengangithinta ku-cellphone yami ngu-0776 41 557.
Nomzana Mandle Tungwenya ingcwethi kwezokulima ubexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 ekobulawayo. Ku-Livestock kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum namhla sixoxa ngokhetho lomnyaka ozayo. Kambe abahlala kwamanye amazwe baza kwenelisa ukuvota na? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abayisithupha abemulinye edolobheni le-Addis Ababa kwele-Ethiopia ngemva kokudilika kwendlu ekade bekiyo ngoba iyayakhelwe emhlabathini oludaka njalo oduzanela lapho okulahlelwa khona izibi. Ngesikhathi abanye eZimbabwe ikakhulu abamabandla aphikisayo beveza ukukhathazeka kwabo ngohlelo lokubhalisa ukuvota la kukhetho kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku eyama-biometric registration and voting kukhetho lomnyaka ozayo kuyafana lakomakhelwane kwele Botswana lapho udaba lwakhona osoluze lwafika emthethwandaba. Kubika uMartin Gwenya.
IBotswana leZimbabwe akhanyelwa ngelihlo elitshiyeneyo uma kukhulunywa ngezombusazwe. Amazwe omabili ayehlukaniswa ngumfula uRamokhwebana, kodwa kuningi kwezombusazwe okwenza amazwe la omabili abe ngamanzi lamafutha. IBotswana isiguqule omongameli kathathu phakathi kweminyaka phose engamashumi amane edluleyo, njalo umongameli wesine uyangena esihlalweni ngomnyaka ozayo. Kodwa eZimbabwe umongameli Robert Mugabe wangena esihlalweni ngo-1990 ukhangelele ukuncintisa njalo kukhetho lomnyaka ozayo. IZimbabwe iphakathi kwenkinga zombusazwe, iningi likhala ungakhululeki enkulumeni, njalo ukungena kubandla lezombusazwe elingaselezana uPF elilo elibusa kwamanje kukhangelwa njengokukhanga ukufa. Kodwa eBotswana kulokuzwisisana phakathi kwamabandla atshiyeneyo, njalo abantu bonke bakhululekile ukuveza umbono wabo ungakhathalekileyo ukuthi ngawaliphi ibandla kumbe elibusayo kumbe eliphikisayo. Noma nje kunjalo, amazwe omabili asehlanganiswa lonyaka isinqumo sengatsha esiqhuba ukhetho sokuthi kungasetshenziswa umuno kukhetho oluzayo kodwa kungene imtshina. IBotswana ibamba ukhetho ngomnyaka ka-2019 kukanti iZimbabwe ngomnyaka ozayo. IZimbabwe Electoral Commission kanye le-Independent Electoral Commission of Botswana bacabanga okufanayo ukuthi kusetshenziswe imtshina ekubhaliseni abantu ukuvota eZimbabwe kanye lekuvoteni kwele Botswana. Kodwa lokhu sokudale impikisano, amabandla aphikisayo kanye lezizalwane sithi imtshina le ilakho ukudala ubuqili, ikakhulu amabandla abusayo alezana uPF eZimbabwe kanye lele Botswana Democratic Party eBotswana. Umnumzana Stan Ncube uthi kulesizathu abantu bengafuni imtshina le
ngoba okulimene beAfrika bonke jikelele baziwa bengabantu abavota abariga ama-election abatshontsha ama-votes. Ungabona bona sebevuma sebefuna ukufaka lokhu sebesazi bona ukuthi into le izabasebenzela ngapi njani, ngoba ama-government la wonke siyavumelana ukuthi bazahlala bebusa kuze kube phakade. Ungabona sebevuma sebekwazi ukuthi into le izabasebenzela. Yikho abantu abazange bakunikwe ithemba elipheleleyo ukuthi into le ivikelwa njani ukweba ama-votes.
Kukanti omunye wakhe uRaida Moyo uthi kaziboni isizathu sokusuka ekusebenziseni umunwe la ecabangela ukuthi kungaba lobuqili uma kusetshenziswa umtshina.
Hayi, mina i-electronic voting system le ngiyayisaba. Ungabona iZANU-PF isifuna ulutho sebekwazi ukuthi bazasibamba ngapi, ngoba bajale ukweba phela ukuwina kwabo akaze bewine, bayayeba bayatshontsha. Stolen votes, they will know where they will steal the votes. Siyawazi.
EBotswana amabandla aphikisayo angaphansi komanyano Umbrella for Democratic Change i-UDC asekhweze lolu daba emthethwandaba ukuyamisa ukusetshenziswa kwalemtshina. EZimbabwe amagqwetha kanye labaqeqetsheleyo kwezomfundo bathi imtshina le ilakho ukuletha ubuqili. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 eSaron kwele Botswana.
Sokusele inyanga eziphansi kwezilithumi lanhlanu ukuthi kuyiwe kukhetho lokudinga umongameli labameli bedalele parlamente kanye lamakhansila. Sokumgceke ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe kazisoze zivote. Ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Election Commission luthi akusoze kusetshenziswe imitshina ebizwa ngesilungu ngokuthi ngama-biometrics okusetshenziswa esebenzisa impawu zeminwe lezamehlo. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcinisihlalo wenhlanganiso ekhuthaza ukuvunyelwa kwabahlala phandle kwelizwe ukuvota, uMnumzana Dan Moyo, Uyinhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign njalo engumgcinisihlalo webandla leMDCT eMelika.
Yeah, I think indaba yeDiaspora Vote indaba eqakathekileyo kakhulu ngoba masibhekisisa kahle abaningi besizwe saseZimbabwe sebengaphandle. Thina silama-organization esawafumayo njenge afana le Zimbabwe Diaspora Vote Campaign khona manje lama-member adlula o-14,000 ku-Facebook. We have written to United Nations, sabhalela even uhulumende weZimbabwe, sabhalela even ama-party aweZimbabwe layo, iZANU-PF. Sithi thina sesi-approach-e i-United Nations ngoba i-diaspora vote masiya eqinisweni into evele isi-common kwamazwe amaningi. Even omakhelwana bethu i-South Africa, iBotswana, iMozambique iyavumela ukuthi abantu bayo abangaphandle bakwazi ukuvota. It's not something entire, it's not something new. And thina we've approached United Nations, of which United Nations yathi yona it is willing to sponsor and make sure ukuthi abantu abangaphandle they get properly registered and izoconducta yona ama-elections.
Manje siyabona ukubana kulodaba lolu olwe-biometric voting osolukhathaze eZimbabwe lapha. Lithini lina ngokubana kusetshenziswe indlela yona le eyokuvota ngapha? Sisizwa ukubana bakhona ikakhulu abezanu PF abathi hayi abafuni ukuthi kusetshenziswe lindlela.
Kusobala ukuthi izanu PF ihlose ukuthi once again iqilibezele kulama-vote ngoba i-biometric vote le thina from the past ama-election ka-2008 even aka-2013 sa-complaina ukuthi i-voters roll to start off with asiyinikezwanga, ama-opposition party azange anikezwe i-voters roll ukuthi ba-inspect.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo wenhlanganiso ekhuthaza ukuvunyelwa kwezizalwane zeZimbabwe esihlala phandle kwelizwe ukuvota eZimbabwe Diaspora Vote Campaign. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande wo Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Abenhlanganiso yeBethany Project bathi indlela yokuhlela inhlelo ezigoqela ukubambisana ibalethele izithelo ezinhle emizameni yabo yokulwisana lenkinga uZulu wezishabane esigabeni senkabazwe abhekane lazo. Kubika uMavis Gama.
Abenhlanganiso yeBethany Project yasezishabane baqale ukusebenzela enkabazwe kusukela ngomnyaka 1998 ngosizo eluthole enhlanganisweni ezehlukeneyo okubalisa e-Oxfam. Umqondisi wayo unkosikazi Rebecca Gumbo uthi bananzelela ukuba le ndlela iphathisa ukufinyelela uzulu wonke lapho beqhuba inhlelo zokuqhuba imikhankaso eyehlukeneyo ebalisa ukutholisa ulwazi phezu kwezokusabalala kwegciwane kuzulu wakule ndawo kakhulukazi abasakhulayo. Uchasisa ukuba kungani bakubona kufanele basebenze ngaleyo ndlela.
Izishabane ngokwayo nxa uyikhangele ngu-region 4 i-food insecurity ikhona, kule gold panning, kule msebenzi emningi yona leyo kumayina and whatever. Yindawo ye-transit lapho kwedlula khona, ubona abantu besiya ku-cross border besedlula lapha kuyindlela abedlula kiyo. So sasesibona ukuthi abantwana abaningi baludubo olukhulu, udubo lokungakuzuza inkwaniselo zokuthi bazuze ukudla kuya esikolo. Kwesi sikhathi ufica ukuthi isikolo kuyabasinda ukuthi baye esikolo. Kwesi sikhathi even ukudla ngokwakho ubona ukuthi abancane, ngoba silenye iprogram layo ekhangela abancane bona laba abasanda ukuzalwa, who cannot breastfeed kubomama wabo.
Kungakho ethi bakubona kumqoka ukusebenzisana labasakhulayo ikakhulu abazelwe belegciwane lengculaza ukubabonisa kwezokuqakatheka kokuthatha amaphilisi abo ama-ARV ngokufaneleyo njalo bengeqisi ukwanatha. Baphinde basebenze njalo labesifazane ukubasiza ukonga abaphila legciwane laye wonke umuntu kungelani ukuba ulalo lobahatshi ukwehlisa umsebenzi abawuthweleyo.
Ukwenzela ukuthi bona bonke bazuze kuma-rights abo, rights to education, rights to treatment, konke access to wonke ama-facilities abele babe le-access kiwo. Bese siba le-program futhi okuthiwa yi-women economic empowerment, okuthiwa yi-WeCare, Women Economic Program in Care Week. So sithi in care work sisho ukuthi omama kumele ukuthi sisebenza labo thina siconcentrate kuma ara angu 4. Iyabe ikhulu ukuthi sikhangelele ukuthi omama laba balomsebenzi omkhulu we care, even personal care. So why can't we reduce ibedeni naleyana ukwenzela ukuthi bakwanise ukuthi benze umsebenzi wabo labo bengabantu abangalamsebenzi omkhulu ohleze emahlombe yabo.
Izishabane ngesinye seziqinti ezibhekane lenkingi eziningi okubalisa ukusilela kokudla ngendlela yezulu elingandisanga ukuna kuhle kanye lobuyanga osebubhakile ngobuzulu wakhona eswela okokwenza ngemva kokuvalwa kwenkampani yeShabane Mine. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo lamhlanje siyengezelelwe imali ezatholwa ngabazanqoba kumncintiswano walonyaka wokugijima owePPC Matopos 33 Mila, kubika uJoseph Njanji.
Umncintiswano walonyaka weppc Matopos uza kuba khona ngosuku lwakuqala lwenyanga kamabasa, njalo ukhangelelwe ukungenwa ngabadlali abaningi ngemva kokuba abaqoqi bawe inkampani yePPC Zimbabwe ingezelele usekelo lwemali. Ekhuluma emkhosini wokwethula okusemthethweni umncintiswano walonyaka, isiphathamandla senkampani yePPC uNkosana Maphuma uthe usekelo lwemali lungezelelwe ngesilinganiso esejumi lesikhombisa ekhulwini.
We've increased our pledge on the prize money side by over 17% from last year.
Sesingezelele imali esifaka kulomjaho ngesilinganiso esilitshumi lesikhombisa ekhulwini. Nyakenye besifake $13,700, kanti lonyaka sifake $16,100. Abazanqoba lonyaka kucele labesilisa la ucele labesifazane bazathola inkulungwane zamadola aseMelika.
Nyakenye unqobe kumjaho wePPC 33 mile kucele labesilisa nguPeter Thumbari, yena ochaye intambo ngemva kwamahola amathathu alemizuzu elichumi lambili lemizuzwana elichumi. Kucele labesifazane kunqobe uMonica Kativu, yena oqede ngemva kwamahola amane alemizuzu emibili lemizuzwana engamachumi amane lanhlanu. U-General Manager wenkampani ye-PPC uRoger Stein uthi kuyisifiso sabo uba lonyaka kube lomdlali ozadiliza imbali yokugijima umjaho we-33 mile ngesikhathi esincane.
The fastest time was actually set by T. Lazarus in 1984 at 3 hours, 3 minutes and 18 seconds.
Ophethe imbali eyokuba wagijima ukutshesha kakhulu ngu-T. Lazarus ngomnyaka ka-1984. Yena wagijima wanqoba ngemva kwamahola amathathu lemizuzu emithathu lemizuzwana elithumi lathoba minwe mibili. Sikhangelele ukuba omunye wabadlali bakithi abakwele Zimbabwe anqobe ngesikhathi esingaphansi kwesika Lazarus.
Umkhokheli wenkampani yePPC uKelibone Masiyane utshele intatheli zindaba ukuba umjaho wePPC 33 mile awuthuthukisi ezemidlalo kuphela kodwa lo mphakathi osebenzisana le nkampani le.
We also aim to give back to Zimbabwe and to Zimbabweans in everything that we do.
Kukho konke esikwenzayo sile njongo yokuthuthukisa umphakathi esisebenza kuwo. Yikho nje umncintiswano lonyaka ususondele kanje, sizadinga isikolo loba isibhedlela esingasiphathisa endaweni yeMatopo. Ngale ndlela sidinga ukuba sichiye imbali yokuthuthukisa umphakathi.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Athletics Board uManuel Mpofu uchayele ihlombe inkampani yePPC ngendima eyidlalayo ekuthuthukisweni komdlalo wokugijima kwele Zimbabwe.
In terms of development, the PPC 33 mile development event.
Umjaho wePPC Matopos ngumjaho othuthukisa umdlalo wokugijima ngoba uqalela kuma-cadets. Ama-cadets ilabo abeleminyaka engaphansi kwelitshumi lane. Njengenhlanganiso yeBulawayo Athletics Board sizaphatha lo mncintiswano wePPC Matopos njengeqanda kwindlela yokubonga usekelo lwabo.
Ukuphatheka kumncintiswano wePPC Matopos 33 mile kulakho.
Kwanele okulamhlanje isikhathi sesidliwe ngumangoye olivalelisayo ngintungameli inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.